abadala bathi ukuzala yikuzimbela. Lokhu kungafakazwa ngokugcweleyo ngabanye omama bakobulawayo abedlula ikhulu lamachumi amane abaphatheke emthimbeni abawuqoqelwe ngabantwababo abasemazweni namuhla bethakazelela ilanga le-Mother's Day. Badle ezifela emlonyeni, banatha, bachichimba, kwaze kwabancane indawo. Ubeziqhunsa ingoma ezimnandi uDJ, amagabazi athelele esiyalelale, lezigqangu lazo zigqanguze kungabi indaba zalutho. No more makeup, I want you baby. Mama laba unkosikazi Homi Nyathi yena othi uswele imilomo ezinkulungwane ngosuku lwalamuhla.
Hayi lokhu kumbusisile kakhulu. Ngihamba nomnawami uMaria ondandela ngemuva. Sikholisile khonapha abasifonela asizwa ngenxa yokukholisa esikukholisayo. Siphakathi kokugida.
Unkosikazi Pauline Pala laye ubonye udade wabo omhlawulele imali yokuza emthimbeni lo.
Ngapha yazi ngiyachazeka khona yazi ngezinto enhle okumangalisayo nawe. So angisoze ngikukhohlwe. Ngiyabonga kakhulu nami. Thank you.
Unkosikazi Dolly Moyo yena ubonye umzukulu wakhe esithi nguye omhlawuleleyo ukuthi azehlangana labanye omama emthimbeni lo.
Ngiyaswela lokuthi ngambonga ngani uJehova lumntwana ongilethe lapha uIvoni Mlilo umntakadade wethu. Ngiyambonga ngizezambonga ngize yengena phansi ngoba ungilethe lapho akade ngingasoze ngifike khona ungifikise enjabulweni.
Unkosikazi Evelyn Pofu laye ubelombiko wokubonga.
Namhlanje ngijabule mbona abanye omama engingakaze mbabone. Sidlile sasuthi sahlekelela njengoba kade abanye bazigidela siyahleka.
Obekudliwa kulo mkhosi kugoqela amarayisi, inyama, amakhekhe, inamnede lokunye okuchiyeneyo. Ngaphandle kokujabulela ilanga labomama, omama laba bathole imfundiso eqakathekileyo evela kudokotela obakhuthaze ukuthi bahlale beselula imizimba yabo ekuseni malanga onke njalo besidla kuhle ukuze balondoloze impila kahle yabo. Baphinde bathola njalo izipho zengubo munye ngamunye ezivela ebantwaneni babo. Abanengi bamukele ingubo lezi ngenjabulo enkulu nanku phela amakhaza eseqalisile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.